Soko izikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingani vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 28 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnumzana Douglas Monzora nguye osekhethwe kuba ngumongameli webandla le-MDCT lanxa ubephethe isikhundla somkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe esuke emhlanganweni lo esithi usemise uMonzora ukuba lilunga lebandla.
Isimo njengamanje ukuthi iCongress isesuspendiwe ngoba kutholakale ukuthi kube lama irregularities
sokubhubhe abantu abayithoba minombili abadabuka eHarare bebulawa yi-COVID-19. Lamhla silengxoxo leqembu lomdumo werumba
igama umbi wabo Brutus Ndebele wemasendu boys.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnumzana Douglas Monzora nguye osekhethwe ukuba ngumongameli webandla le-MDCT lanxa obephethe isikhundla somkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe esuke emhlanganweni lo ngesiphangiphangi esithi usemise uMonzora ukuba lilunga lebandla. UKhuphe wethese uMonzora umlando wokukhokhela udlakela oluqhamuke emhlanganweni lo. UKhuphe uthole amavoti adlula ikhulu 118, uMonzora wathola amavoti angamakhulu ayithoba minembili 884. Umnumzana Morgan Komiti wathola ayithoba munwe munye 9. Lo mnumzana Elias Muzuri yena ke uthole amavoti ayithumi lane 14. UKhuphe kunye labanye kade bencintisa omzuri lo mnumzana Komiti basuke eHarare Conference Center kade kutshwa lolukhetho besithi kulokucilibezela. Ekuxokozoleni okube khona sebephuma ehoteleni kube lodlakela lapho uKhuphe atshaywe khona impama. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Dan Moyo oseHarare ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Isimo njengamanje ukuthi iCongress isesuspendiwe ngoba kutholakale ukuthi kube lama irregularities amaningi nge-voters roll. I-voters roll iyavunyelwana nama-candidates wonke amane kutholakale ukuthi akusiyo ngesikhathi iCongress isiqala. Abantu abaningi amabizo abo ebengekho kule-voters roll entsha ngakho kwabanzima ukuthi bavote, njalo futhi abaningi abavotileyo bebengasiwo amalunga MDCT ka-2014. So uPresident ubone ukuthi ngangcono apreserve i-integrity yomhlangano ukuthi ama-election la awastophe. Ama-candidate amathathu, u-acting president Khuphe, Senator Monzora, Senator Komiti, bonke bavumelene ukuthi i-voters roll le ekhona e-HICC akusiyo voters roll abavumelana layo emalangeni adlulileyo. Njalo futhi kulendaba zokuthi kule mali ezathathwa ku-akhawunti yephathi ngendlela engaqedakaliyo and lamanje imali zakhona zikatholakali.
Manje sona isisekelo sombuso siyavuma na ukuthi unkosazana Thokozani Khuphe axotshe unobhala jikelele umnumzana Douglas Monzora ngalesi sikhathi kona kuvotwa?
I-Supreme Court yanikeza umongameli, u-acting mongameli Dr. Thokozani Khuphe ukuthi akhomvene i-extraordinary Congress lay according to i-constitution ye-MDCT. Ukwenzile konke lokhu ngendlela i-constitution ethi akwenziwe ngayo, njalo futhi above board kazange ancindezele muntu, wavumela wonke ofuna ukuthi a-contest ukuba ngumongameli womhlangano ukuthi a-participate abe free ukuthi ukhetho luhambe kahle. Izinto ezazivunyelene ezifana le-voters roll, njengoba sekuvele ukuthi kube lobutsotsi obenzakeleyo, amabizo abantu ajike ukushintsha ukufaka amabizo abantu abangaso amemba zomhlangano.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ngemva komhlangano lo kade besele bavumelene ukuthi okwenziwe ngukhuphe akusoze kulandelwe ngoba enqotshiwe. Esemukela isikhundla sokuba ngumkhokheli webandla, uMonzora uthe kade bencintisana laye kumele bemukele impumela, njalo wabonga ukhuphe ngokukhokhela leli bandla okwesikhatshana. Lanxa ukhuphe esuke emhlanganweni lo, ukhetho luqhubeke luqutshwa ngoba iqula labazimeleyo ebelihlola lolu khetho lisele lisenza umsebenzi kade liqatshwe ukuwenza. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Witness Dube, yena osekela umnumzana Douglas Monzora.
Ukuzama ukumisa ubaba uMonzora okwenziwe ngumama uKhuphe akukho emthethweni, ngoba iKhongolose silugatsha olukhulu kulazo zonke ingatsha zokubuswa kwebandla le-MDC. Ngakho akula muntu olamandla okuba enze izinqumo eziphezulu kunako kaKhongolose. Kuyabe kuchaza ukuthi lowo muntu uma ethenza lokho kutsho ukuthi yena akutshoyo ukuthi usebenza engaphandle komthetho, usebenza engaphezulu komthetho, umthetho ongaphansi kwakhe. Akula muntu olamandla okubana aphikise iCongress. ICongress ke okwesibili sizananzelela ukubana ithe isiyenze ukhetho iphinde yahlala yenza izinqumo. Izinqumo ezenzileyo yenze izinqumo zokunanzelela ukubana umama uKhuphe ekwenzeni lokho ubengelawo amandla, ngoba laye ubengomunye oncintisayo. Amandla wonke kuyiwa ekhethweni lolu abesethethwe aphiwa ugatsha akade lusenza kumbe kuyilo kade luqhuba umsebenzi wokhetho. Akula ngitsho oyedwa oncintisayo obeselamandla okuthi akhonye lokhu kumbe alaye ngalokhu.
Umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kunjalo nje, ibandla le-MDC Alliance lithi umhlangano we-MDCT utshengise sobala ukuthi leli bandla lifuna nje ukubhidliza ibandla le-MDC Alliance. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Abadala batsho bathi okulempondo akufakwe sakweni. Namhlanje sokumhlophe ukuthi uKhuphe labangani bakhe sebezichayile ukuthi umsebenzi lo asowabo, baphongubambiswa nje izanu namhla subathisa. Sesisizwa ukuthi uMonzora sebemsuspendile njalo sebefuna ukumhambisa eChikurubhi kutshontshe imali 6 million. Sesisizwa ukomitsho la ikhuluma isithi ama-delegates la akhona kayisiwo aweqiniso. Kuyasidanisa ukuthi abantu beZimbabwe badlala ngegazi labantu kangaka. Kambe uKhuphe loMonzora ababoni na ukuthi sebesetshenziswe izanu? Namhlanje izanu sizabakhafula njengamasokisi amadala abasetshenziswa izanu bekhangele njengemadimba.
Manje lina njengebandla lithini ngalokhu okwenzakeleyo?
Asazi ukuthi iSupreme Court izakwenzani njengoba sesibosizwa sokuthiwa iCongress yabo extra Congress sebeyisuspendile, njalo uKhuphe sexotshe uMonzora, uMonzora loKhuphe baxotsha uBhebhe. Yikho ke sokungani ngumvundlalontelesha, asisakwazi ukuthi amahlabezulu wona bathini ngento eyangiseke kangaka. Kungenani savela satsho thina sathi ngamandlwane singake sa participate into elombhedo kangaka, ngoba siyakwazi ukuthi singake sabiselwa 6 years back ukwenzela ukuthi siwinise amaqili ndini. Kambe nake nakubona ngaphi umuntu udengalana lo muntu bakhe i-divorce ngo 2014 kuthiwa namhla hambani lihlala ndawonye libe ngumuntu lo mkakhe kuyazivela lokho yikho ke ukuphela kwakho lokho sokuchabalalile thina sibona ngani vele ukuthi uMDCT sichabalalile bangaze bayizama ukuyivusa ayivuseki mahle bezulu vuleni yebo livule inkophe lilalele lingaphungu landela abantu abakhunga abantu ngezimali bethengisa izithukuthuku legazi labantu abafayo lilale lisale livuke yimi wena uFelix Magalela Mafasibanda jazilindizayo
umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Kulabantu abayithoba mina mbili abadabuka eHarare ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19. Kulabanye njalo abalikhulu lani 114 ababanje igcikwane leCoronavirus. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu bonke laba abatholakale belegcikwane ngabalithelelwe elizweni. Ababhubhileyo babhubhe kumalanga ayisikhombisa asanda kwedlula. Lokhu sekukhweze inani lasebebulewe ligciwane leli selilokhu laqalisa ekuqaleni komnyaka lafika kumakhulu amathathu lamachumi amane 314.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Jabo!
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi amakhulu ezakhamizi zomango weMwacheta esigabeni seManicaland bajikizelwe izindlu lizulu lesikhukhula elitshaye eJibinge ngelanga leKhisimusi. Izifuyo ezibalisa imbuzi lenkukhu zizikwa zikhukhulwe lizulu leli. Lesi sigaba sikhangelelwe ukuhlaselwa lizulu elikhulu elikhangelelwe ukuna kuvela eMozambique eseliphiwe igama lokuthi Cyclone Shalene. Iphephandaba leChronicle lithi umongameli Emerson Mnangagwa izolo ufike emzini kamuyi umnumzana Kenan Banana owake waba ngumongameli welizwe eluveve kobulawayo ekhulumisana nomndeni kamuyi. Imuli yakobanana isandafelwa ngumntakabanana uMichael obhubhe ngenyanga edluleyo kwelebhilitane. UMnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ukuletha isidumbu sikamuyi sivela khona le kwelebhilitane. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, sanibonani nonke kuStudio 7, uTungameli Nkomo, Gibbs Dube, nonke nje ngobuningi benu, siyanibonga, sanibonga. Ezra Chisa, hawu siyanibonga, sanibonga, maqhawe kaMthokazi. Ibambe kanjalo, lisilethele indaba ezimnandi, okhulumayo ngoGift Sibanda, laphi Alexander. Isihlobo zami, uzwisa usizi lokho esikubonayo, okwenzakala kumakhubi. Hayi umama wakithi lapha sazi noma isikolo asikho noma yini, hayi kodwa angicabangi ukuthi isikolo, ngibona ngathi vele mhlambe kuyikufishane bengqondo yakhe umama wakithi, simthanda kangaka ezehlisa isithunzi kanje. Ngakhuluma last ngathi akayeke ukuzihlanganisa namashona, ipattern ihlanganisa nepartin nabantu basemashona lento, angeke afabusa ilizwe leZimbabwe kuzowestela isikhathi. Angeke bafa abantu basemashona lento bavotele umuntu wasemathebelelendi. Siyakugcizelela lokho, siyakwazi, siyanawo bayatsho futhi ngenini sihlezi sinabo bayatsho bathi bona hayi thina nje khohlwane ukuthi thina singavotela umuntu wakini.
azi ukuthi abantu bakithi emathebelelendi kwamthakazi bangenwa yini besazinamathele besazibambanisa namashoni amashoni awona abafuni ukubambana nabo. Baze abanye bakhona basho bathi yenzani kwenu khona le mathebelelendi nathi siyenza ukwetha amashonalendi. Kanti lincengane bomakhuphe ebantwini bomonzora banabona bokomishe libeloke bayilandelela bazolitshaya i-2 feet. Ngakhuluma last kwenye audio khona lapho studio sayo ngathi bazokutshaya i-2 feet makhuphe. Hlukana namashona asazi noma mhlawumbe uzithanda nondoda yakho khonapho or mhlawumbe ubaba kwakho umshona mhlawumbe thina sibe siloko sitshiseka kanje kanti wena mnedu ubaba kwakho umshona mhlawumbe. Ngiyaxolisa kutsho kanjalo ke makhuphe uma ngabe kuzokuphatha kabi, kodwa ke thina siyahlukumezeka singabantu bakwamthakazi umunye wethu umehlukunyezwa kanje edlala ibhola umuntu omdala njengomakhuphe. Hlukana nabantu bakwasemashonaland mama uze ebantwini bakithi or uma ngabe ungafuni ukujoyina imthakazi ivula iphathi yakho emele abantu bakithi emathebeleleni. Hlukane nje nokucabanga ukuthi ngelinye ilanga ungazibona ukubusa izimbabwe khohlwa.
Salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma ngugifti Sonduku umfoka Ndlovu laphana eplampe endaweni yakogamba. Basakazi bendithanda ukudlulisa ukuphoxeka ngabantu bakithi abafowethu nabodadewethu ukuthi kanti why ma beyenza izinto ezingekho emthethweni beshuta amavidiyo. For example ukhona usisi lo kuthiwa nguLoveness kade ezishuta esesikepeni ejampa umfula ngokungemthetho. Uyakwazi nje ukuthi usisina lwa uthola uLoveness kade shoot ukuthi kukujumpa umfula nje ungangeni kuborder akukwemthethweni. Manje mawushuthe ushutelani ngoba nale video ngibona isitrenda lapha abantu baseSabarwa sebekhuluma ukuthi hayi abantu baseZimbabwe vele bangena ngezikepe. Kanti abantu baselu baseMozambique labo bayenza izinto eziphuma emthethweni but ayikubabone beshutana lezinto even lezi moto ezijontshiwe ziyakhapha ezisike eMozambique kodwa ayikubabone beshuta. Even kuboSwaziland labo lesetithi la wonke amazwe nje bachaphisa imoto ukuthi abantu bakithi why bengazinuka amakhwapha. Umuntu ugibele ilokhu zenini ilada khona labana labana sibabone futhi begibele ilada laphana ebridging lasebridge bridge leliyana beshuta. Ushutelani abantu bakithi abake bezinuka amakhwapha manje abake bezinuka amakhwapha. Umuntu uyenza into engeke emthethweni ubulala ibhalabhala uyashuta kanti amafoni lawo bakwazi ukuthi vele ayenzelweni. Abantu abake bezama ukuzinuka amakhwapha liyasiyangisa liyasiyangisa. Ngiyabonga ukuhlala ngisethembisa.
Hello, hello, ninjani? Ya mina nguJoseph ekhambuya enkayi. Abantu bakithi besicela ukubuza ukuthi ama-passport seyatholakala yini ngoba kunendawo esiphila kiyo le eyisokunzima man because bafuna ama-passport plus nemisebenzi yangikhona isesezinkambeni kuma-estate. So besicela nje ukuthi makuthi ama-passport asekhona sibekwazi ama-price ukuthi ayimalini then sikwazi ukuwathola-ke.
Hello, hello, basakazi be-Studio 7 lonke ngiyalibingelela. Ngithi phambili nge-Studio 7 hayi elisethulela khona kuyabukeka sibili kodwa ngilohlupho emoyeni wami engilalo ngelizwe lethu leZimbabwe engisola abamabandla aphikisayo kanti okwenza bedabukane bebezintshaka kwenziwa yikuyini kulabanye sebathengwa yizano yini bathi ukuthi bona nxa bedabukana kangaka bazakwanisa ukuyiwina izano. No bantu bakithi ake livula amehlo lithungulule libone asiyekeleni ubuthutha kathi singenza iphathi benye sigangada inyoka le sithi sesibona lokho ngemva kokuba inyoka lingasekho kwalani. So sengitshengisa ukuthi lonke lidinga ukudla phela asilaboni ukuthi lenzani lokuthi silivotele sithini sekusehlula. Okunjengamina ngedwa sengisenyanya vele into elizenzayo dina abantu bakithi eZimbabwe sengisenyanya elikwenzayo kuyenyanyeka lokhu kuyenyanyeka ukukhangeleki ngithi ukuthi lenzani lizamani uthamesiyali umakhuphu yade omozora bayade obane bayade owoshimeni amafawundi e-MDC bathula icwaka tu. Manje kwenziwani? Kwenziwani omjulu labo bafika babutha abantu bamalaphana elikukholisa yikuba nezihlalo kuphela lizuze lidle ngawo amasithi lawo ayeke lancaise.
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ukudubuka kwebhomba elicathangelwa ukuthi belibotshelwe emzimbeni womuntu ukuthi idolobho leNashville lile mbuzo elokhu isadingelwa impendulo ngabezomvikela. Akula muntu obulewe libhomba leli kodwa kulimele abathathu. Kubikwa kutholakala isidumbu somuntu ocathangelwa ukuthi nguye owaziquphulayo. Igama lomuntu lo uthiwa ngu-Anthony Warner. Lokhu kwenzakala uTrump elokhu ephikisana lempumela yokhetho lapho anqotshwa khona ngumnumzana Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule.
Umongameli uTrump utshengisa amabalabala okuba ngintando kayiphikiswa. Ufuna ukugenqula intando yabantu, efuna ukuhlala embusweni ngendlela yokuthi yena ubona ukuthi kungcono ukuthi kube nguye ohlezi ebukhosini bokukhokhela ilizwe le-America kodwa abantu bona bemlahlile. I-America amazwe amanengi ahlumayo namazwe amanye athanda ukuthi kube le-democracy lentando yabantu bakhangelele kiyo i-America ukuthi ikhokhele. Ngokunjalo ngalesi sikhathi abantu sebebona ukuthi uTrump uselulaza i-America kakhulu ekutheni uyayingcolisa, ekutheni uyayigcona, ekutheni uyifaka kwizinga eliphansi kakhulu kwezombuso womhlaba. Ngokunjalo uBiden onguye okhethwe ngabantu ulomsebenzi omkhulu kakhulu ezandleni zakhe ukuthi ayakhe njalo abumbe isizwe se-America ukubana asihlanganise abantu be-America babambane nomhlaba nawo uqhubeke uthemba amandla e-America kwezombuso womhlaba nokukhokhelwa yi-America. Kodwa uBiden utshengisa ukuthi ngumuntu ozalalela njalo ngumuntu ozasebenzisana lomhlaba lenhlanganiso zomhlaba eziningi jikelele uzasakha isizwe se-America njalo uzaqhubeka ngobuhle bokukhokhela umhlaba lokho kade kwenziwa ngamazwe amaningi.
Ngokubona kwakho ubona ngani umongameli Trump uzagcina esuka yini ngokufuna kumbe uzagcina esexotshwa esigodlweni se-White House?
Umongameli Trump kasoze asuke embusweni ngokufuna kwakhe. Sesikubonile lokho ukuthi usetshengisele ukuthi kafuni kusuka ngoba uzama yonke imizamo ukuthi ahlale embusweni ngokugcona ukhetho lolu olizulileyo, ezama lokuthi angene lapha kumadale emthetho ezama ukuthi edinge njalo edingisise ukuthi kungaba khona yini indlela yokuthi ukhetho lolu alubhidlize, alugcone, aluchithe ukuze na asale embusweni.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomola Balule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseLondon. Sinesandla lakuqala lengxoxo yethu lapho sixoxa lo Brutus Mliwabo Ndebele, ilunga leqembu leMastend Boys.
Ye msasazi omhle, msasazi othandekayo, sithanda ukwethula idlalade elethu elisha elika 2020 elihloko esithi Ziyabhavuma. Ingoma ezisithupha, ingoma yakuqala ithi yona Timuhango eyeMasendu Boys. Landela eka Madala Boy and Shining Fellows ethi yona Uyaphika. Yeah. bese kuthi esithathu iginyambila njengizambila ihlanganyelwe ngabaculi abaningi. Number 4 ithiyona ikorobela yona ke iculwe liqembu lecholosho great sounds landele esana ethiyona amazwi omzali yona ke iculwe liqembu elikhulu iqembu ledumo sounds buye futhi esithupha ethinyana nani yona ke iculwe liqembu lemasendu boys.
Lailova kutheni wasichazela nje amafutshane
ingoma ethi Dimuhango kusho ukuthi sisegangeni ke ngitheni na ngibhala ngihleli phansi nje uma ngibheke umfanekiso nje wezizalwane zaseZimbabwe sigcwele nje umhlaba wonke ngezizathu eziningi ezihlukeneyo kodwa ke kuleyo mmango uthola ukuthi kulobunzima esihlangana nabo singabantu uthola ukuthi kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi umuntu afinyelele ekhaya ngenxa yezimo eziningi esihlangana nazo singathandi ngokungasikho ukuthanda kwethu kodwa ke kungumumo wezwe or umumo wezinto nje or wezenzakalo ezenzakalayo yikho ke ngayiloba ke leyo ncwadi eyingoma ekhuluma ngaleso simo yikho engakusho ngale ngoma ethi yona Dimuhango.
Siyabona ukubana idlalade leli lingani lilabanye njalo abahlabeleli abaculi ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo, ngempela idlalade leli linamaqembu amaningi abaculi lokho ke phela kukhomba khona ukuthi abaculi njengezithunywa zomhlaba, abaculi isithunywa ngabafundisi namatitshela. Lapho ke sibonisa ukuthi sesingahlangana njengabaculi okubonisa phela uzwano, okubonisa ukubambana. Okusho ukuthi singenza lukhulu kakhulu ngokubambana, kubonisa phela ukuthi abaculi banokuhlangana.
Brutus umbi wabo ndebele ilunga leqembu lemasendu boy. Kusasa siyaqhubeka ngehlandla lesibili lalingxoxo singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ebesilazo. Umnumzana Douglas Monzora nguye okhethwe ukuba ngumongameli webandla le-MDCT lanxa ubephethe isikhundla somkhokheli webandla unkosazana Thokozani Khuphe esuke emhlanganweni lo ngesiphangiphangi sithi semise uMonzora ukuba lilunga laleli bandla ngoba bekulokuqilibezela kulelo khetho. sokubhubhe abantu abayi-92 abadabuka eHarare bebulawa yi-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.